Sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawayo zithi zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi kulelo dolobho, njalo uhlupho lolu lwengezelelwa ukucitshwa kwamagetsi mahlayana.
Sivulele ijambu lethu aphanywe mhlaka 29 August lepho kuzasilapha elasta for 2 weeks. After this,
kwezemidlalo sixoxa nesiphathamandla seqembu le-Highlanders uSihlangu Dlodlo.
Ukuthi ngingene kuma-former structures ngiqale kuBantu Rovers lapho engangingu-chairman khona.
Zwa wonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali bakobulawayo bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi kulelo dolobho, njalo uhlupho lolu lwengezelelwa ukucitshwa kwamagetsi mahlayana. Sixoxelo Councillor Khalazani Ndlovu ka Ward 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukhansili yalelo dolobho, ukuze sizwe imizamo eyenziwayo ngalolu daba.
Udaba lwamanzi lokhu liqhubekela phambili nodaba lwezisa konke kuyafanana. As I'm talking, izisa eNtumbane ngu-day 3 singela siku-Black Sash sibuya ebusuku maybe for 2 hours or 3 hours elicishe. Ngeke ngibambe kakhulu izisa ngoba ayiqe department lami elitheni. Kodwa-ke isimo samanzi siqhubeka sisiba nzima kakhulu ngoba okunanzelekayo ukuthi la mapayipi ethu lathi singabahlali siyavandalize amapayipi. Xa amapayipi evandalayiziwe sokumele isikhathi kudinge imali kube lesikhathi esithile sokuthi amapayipi alungiswe. Ama-resident ngakiso sikhathi abe saka amanzi kathesikutshisa sananzelela ukuthi ase-evaporate. Sivele thina sivulele idamu lethu aphanywe mhlaka 29 August lepho kuzasilapha elasta for 2 weeks. After this, sethu singasela wona of which we are contemplating ukuthi seku-144 hour shedding. Kodwa-ke hhayi sisakhangele kodwa indlela esibona ngayo 144 yingayincedisa ukuthi siqhubeke silamanzi sesila ku-rain season ngoba the 120 hour shedding program is already struggling. This is informed by our 21 months. And if you continue on the 120 hour shedding, the system will collapse total. Singagcina singaselawo amanzi. Fine, sinawo amanye ama-sources esithi ukuthi ngawo kuyayenza i-aquifer ese-Fountain, i-aquifer esentisa mganini ngama-aquifer adinga imali yokuthi siwagebhe. Kodwa-ke sizayithatha ngaphi imali, wasil appealing to the government ukuthi basikhangele lathi kwenza ukuthi sithole imali mhlawumbe basidiclare abantu abasebelodingo olukhulu lwamanzi ukuze sihawukeleke ngayi-donor community basincedise mhlawumbe singathola abantu abangasincedisa ukugibha ama-bholi lawa e-Fountain Gate mganini.
Sabona kumalanga edluleyo umabhalane we-council umnumzana Christopher Dube ebiza umhlangano wesiphangephange sithi abantu bebuye kuzokhulunywa ngodaba lwamanzi.
Sasisiyayazisa izakhamizi isimo sokuthi sesivulela amanzi ijamu lethu kade siligcinile. Sibayazisa ngama-possible aquifers esilawo. Sibayazisa ukuthi into esingalayo kuphela yi-funding lamaphayiphi ethu adubukayo. Labantu abasitshontshela amanzi besebenzisa imoto ezingalinganga mhlawumbe zamathiwa besiyadrowa amanzi endaweni zekekhe Chipangazi.
Yilipho ongalichiyela abalaleli?
Ngiyabonga thiwa angingasho kubalaleli ukuba ngalesi sikhathi sobunzima esiphakathi kwaso singubulawayo sinyuswa i-good communication inhliziyo zibe mnene yithina ama-resident nokhansila ne-management ngoba akula muntu one-control over this situation. Wonke umuntu uyabona lesi simo sinzima.
Lowo ngukhansila Khalazani Ndlovu kaWard 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kukhansili yakobulawayo. Kusenjalo uhulumende uthi ule mizamo yokuthuthukisa inhlelo zamagetsi elizweni ngokulungisa ugatsha luka unit 8 esitishini sewangi njalo uthi uvumelane ukusebenza lenkampani yamagetsi eChina emhlanganweni obukulelo lizwe oye Forum on China Africa Cooperation owalonyaka. Ngesizwe uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTaba Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Nkosi Khona Sibanda owaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship olomnyaka ka-2024. Sikhangela ukuthi abatsha bengabhalisa njani kulolu hlelo.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship luhlelo olukhangelele ukuthuthukisa lokuqeqetsha abaholi abasakhulayo abavela kumazwe ahlukehlukeneyo e-Sub-Saharan Africa, iZimbabwe la ibaliwe khona. Lolu hlelo luqondane ngqo labaholi abaleminyaka engamachumi amabili lanhlanu kusiya kumachumi amathathu lanhlanu, 25 to 35 years. Lolu hlelo alukhethi budlili, wonke umuntu nje ongumholi ozaziyo ukuthi umholi esigabeni aphumakiso uvumelekile njalo futhi ulelungelo lokuzithola la ephatheka kulolu hlelo. Lolu hlelo lukhangelele kakhulu abaholi abadala umehluko kuzabela abaphilakizo, ngaba ngumehluko kwezamabhizimusi, ngaba ngumehluko kuzulu wonke nje jikelele, ngaba ngumehluko even kwezokubusa kwezwe. Njalo ukuze ungene kulolu hlelo kumele apply kule application form ekhona engazuzwa inoma ngubani ngobani. Apply kulolu hlelo uyathola nje ama steps akuholayo ukuthi unga applyela njani kulolu hlelo lweMandela Washington Fellowship.
Abaningi amathuba abawatholi ngenxa yokuswela ulwazi. Kulendawo na ezikhona lapho abangathola lolu lwazi kumbe abantu abangaxoxa labo ukuze baphathiseke ukuthi benelise ukuthi babhale ama-application angabancedisa ukuthi baphumelele ukungena kulolu hlelo?
Yes, khona indawo lapho ulwazi olungatholakala khona ebulenjini enkundleni zokuxhumana. Bakhona kakhulu asebenze ama video bechasisa kabanzi ngokuthi umuntu angazithola engene kanjani kulolu hlelo. Akhona ama video enkundleni ye-YouTube, akhona ama video ku-Facebook achasisa kabanzi ngalolu hlelo esenziwa ngabantu asebeke bahamba kulolu hlelo labochwepheshe abanye abahlukehlukeneyo. Kuleli eleZimbabwe, ihofisi lamanxusa ase-America phecelezi US Embassy in Zimbabwe izamile kabanzi ukuthi ibe lezinkundla lapho okungabelwana khona ngolwazi lokuthi umuntu angangena njani kulolu hlelo, njalo futhi bazamile ngamandla onke ukuba lama programs achazisa kabanzi ngalolu hlelo. Lathi sinje sikhona esesike sahamba kulolu hlelo ukuthi singancedisa inoma ngubani ngobani ofuna ukuncediswa ngoku-applyela kulolu hlelo, njalo futhi sinika lama guidelines
labo abakhangelele ukuthi labo bebe bejikela ama-applications abo. Yiwaphi esingathi ngama-tips ongabapha wona ukuthi baphumelele ukungena kulolu hlelo?
Itip yokuqala engayipha labo abakhangelele ukungena kulelo hlelo msakazi ngokuthi apply. Ungabuloku balisa, ungabuloku tshona ngapha la ngapha, apply. Itip number 2 ngokuthi zithembe, ungazikhangeleli phansi. Wona lo msebenzi oyenza esabelweni sakho uyaludala utshintsha empilweni zabantu. Uyazitshintsha impilo zabantu, uyaziguqula impilo zabantu. Njalo futhi ungabi lengqondo ekutshela ukuthi mhlawumbe okwenzayo kuncane, kulabanye abaholi abenza ngcono kulawe. Kulabanye asebeqeqetshe bafika kukuzinga elithile elithile, konke lokhuyana akutsho lutho. Wena zethembe ube kwazi ukuthi indaba yakho, umsebenzi wakho lakho konke okwenza esabelweni sakho kuqakatheke kakhulu. I-TPS 3 msakazini yokuthi khuluma udaba lakho njengoba lunjalo. Uhlelo lweMandela Washington Fellowship liyaqakathekisa kakhulu esingakuthi storytelling, ukuxoxa udaba lwakho. Baxoxela abantu babekwazi ngokuthi wenzani esabelweni sakho. Wena ungakubona sengathi kuncane kodwa kuyawudala umehluko, kuyazitshintsha impilo zabantu.
Ungasichazela nje ukuthi uhlelo lweMandela Washington Fellowship lungaphathisa njani abatsha ikakhulu abaseZimbabwe?
Uhlelo lolu msakazi luyayitshintsha impilo yomuntu njengoba luyitshintshile yami. Lolu hlelo lukunikeza ithuba lokuyafika eMelika uxhumane labanye abaholi ufundiswe ngobuholi zingcitshi ezazi ukuthi ubuholi obuqotho kuyini. Njalo lolu hlelo lunikeza amathuba okuxhumana labanye abantu abenza umsebenzi ofana lowakho abakuncedisa kakhulu kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wakho usiya phambili.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Nkosi Khona Sibanda owaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Abafuna ukubhalisa kuphatheka kulolu hlelo balakho ukubhalisa kungakedluli olwesibili mhlaka 10 kuyona linyanga. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelido ngutabo kancube.
Siyabonga Taboka. Luyalandela uhlelo lwamasiko.
Senana masiko
wenziwe
manje. Lo baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Namhlanje bambele umthembu Zithembayo uGibbs Dube. Sixoxa lo baba uMpumelelo Mkandla. Yena welaphayo njalo uthi yaboniswa emaphutheni.
Indaba engingayo kakhulu yikukhuliswa lokuthathana kwemizi yabatha ukuthi iqiniswa njani imizi yangkhona ngoba uhlupho esihlangana lalo kakhulu 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 lapha ebantwini abatha kulokungathembani okukhulu kakhulu ukungathembani kwangkhona okulokucabangelana into ezingayisizo balutshwane abantu abatha abacabangelana kumbe bafiselana into eziyizo nxa umuzi wabo usowakhiwe wonke umuntu sethanda ukulalela noma ngubani omtshela ngomuzi wakhe kube kahle lihlangana lahlangana libabili lalungisa laze lafika esigabeni sokuthathana lachata kwalotsholwa kwenziwa yonke into kodwa inkinga esesilayo kungenisa abantu abangayisibo kade bekhona ngesikhathi lihlangana njalo bona abantu kade bengekho khonapho ungacabangeli ukuthi abaningi bangkhona bakufisela ukuthi uhlale impilo engcono abaningi kakhulu bakufisela ukuthi ngakuyadilika abanye bafisela ukuthi ngawufana labo abanye bafisela ukuthi ngakuyaphila sesibuyela emuva ekuqaliseni kokuthathana kwangkhona uyathatha kuvunyelwane kulotsholwane kukhitshwa izimali kutshadwe kodwa uthi uyakhangela isikhathi eside uyabheka isikhathi eside uthole ukuthi bona abangibo kankosikazi kabasakufuni abangibo kababa kabasakufuni kodwa umuzi ungoweni lobabili kudala ke eqinisweni kwakuhamba ngendlela leyana eyokuthi umuntu ongumama wayethi lingathandana lotsholwe alotsho nxa kusiba lomtshato kube lomtshato kwesinye isikhathi kwakusendwa ungalobolanga umuntu ezala abantwana abanye obaba balobola vele sokukhuliwe sesikhulile sinje obaba bangkhona behambisa amalobola abanye abantwana bazilobola okuthiwa yikuzihlenga abanye bezihlenga kubo malume abanye bezihlenga kubo khulu abanye bezihlenga kubo gogo lapho abakhulele khona so wona lana masiko kathese abantu sebehlupha ngoba lingamfundisa ngumntaka ngumntana nentombi ngumntana nejaha ngumntaka abani ofundiswe engaqeda khonapha isikolo efunde ngemali zabanye abantu ephile ngempilo enzima ekhuliswa ngabanye abantu okungayisikhonga kibo uselahla amasiko usebaleka usekhumbula abakibo usebuyela lapha angakhulelanga khona ende wona lana majoyi izifungo ezifungwayo nxa usukile ungakhunganga ungabonganga ukuthi wena ukhuliswe lapha vele ekugcineni ungaze ube ngubani kugcina kungasakuhambeli kuhle ngenxa yokuthi bona abana babesonga befunga ukuthi hawu simgcine simkhulise esimfundise njengabethu abantwana asuke lapha sibalekele akhumbule kibo yiyo indaba ehluphayo ke manje ekhona ukuthi ake sikhumbule lapha esivela khona
khona kodwa isifungo kuyini
isifungo yimimoya kwesinye isikhathi abantu singakhuluma isifungo sikaningi isifungo yinhliziyo ezibuhlungu ngawe isifungo abanye bayafunga begcine besebenzisa imithi engayisiyo besilwa la uzwe besithi mina umuntu ngamzondela mina umuntu ngamfungela akulanto ezihamba kuhle umuntu lwana sikwazi esintwini kodwa esikwazi ukuthi ukufunga kwakhe khona khona yabe bophumoya wakhe ubuhlungu ngawe ukuthi ungalimala okuyikuthi kuba lula nje into encane futhi ukulungiseka lingahamba kumbe udinga omunye ufuna omunye umuntu okhulileyo kumbe ufuna omunye umuntu ongalilamula alixabanisa aye kukhulumela akuxolisele nxa kuyikuthi uyabhadala ubhadale uzezwa kusukisela lapho into zakho sezihamba kuhle engikhuluma ngakho ngokwemizi imizi yona le kwakuthi kungaba lokunzima okuxokoza kuzama ukubhodwabhodwa ebantwini le ma-church lapha kuzanye ukukhulekisa ukuthi kwazakala ukuthi kanti uhlupho yikuyini olungene khonapho njalo abantu into okumele linanzelele emasikweni ethu yikuthi thina esikweni lakithi sasithi kungafika umuntu umuntu oyisethekile afike kabili ehamba ayebuye futhi ahambe abuye kwesathu ahambe lokho lihlala lisilwa sona njani isethekile sibhaleni phansi lisibala ukuthi kanti uzalani kowena umuzi okulenza lina lingezwani lingaxathaniswa ngabantu abayizethekile abalivakashela amasiko ethu athi nxa usithi uyathatha sukhulile nxa usukhulile sokumele ubela lengane lemuzi nxa usulo muzi labantu khangela okwemuli yakho uthola ukuthi kathi somama bakathi uyavakatha ekuseni aye ngakibo nxa kuseduze aziye kuyantamba mama suchayisa ezopheka alikho isiko elinjalo isiko wonke umuntu kabe semzini wakhe vakatha lawo ngesikhathi bakukhanuke hayi khona ukuhlala ukukhona uyefaka imithetho nxa ungumama uyefaka imithetho yangakini kuba amalukazana bangakini bayekelela kubenze yabo imithetho la uzolungiswa kwakho umthetho leli siko lethu esilaziyo lelo elokuthi nxa sifuna ukuhlalisana kuhle singahlalisana kuhle nxa sihloniphana
bele lami weza Jesus Banda kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke bengibambele umthembo osithembayo uGates Dube nethemba lokuthi likholisile udaba lwenta namhlanje siyabonga
abadala
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America is a Washington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Nkosi Mkandla.
Siyahlangana nabahlobo zenkosi ethandekileyo njengabe wonke amasonto ntambama sivuselela umoya ngoba njengoba ngihlala ngitsho nje baningi labalaleleyo njengalesi sikhathi abalemoya edangeleyo ephansi edabukileyo ngezizathu ezishiyeneyo yikho ke leli thuba ngelokubana ke sine kancinyane kwesikwenzayo okwemizuzwana lelandelayo ke sizwe ukuthi kambe uNkulunkulu uthini ngithi namhlanje ilizwi esizakhumbuzana ngalo sithola iTestamenteni elidala ngokuloba kwaIsaya isahluko samashumi amahlanu lesificamunye Isaiah chapter 59 kufundeka kanje beka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe ayinzima uba ingezwa verse 2 kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini uba angezwa verse 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi verse 4 akakho omemeza ngokulunga akakho owahlulela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi zihlobo zenkosi ezithandekileyo labe sibale khona kuyasitshengisa izinto ezehlukanisa abantu loNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba izinto ezibaliswa lapha izinto esizibo esizaziyo singazicathela sizama udlala macathelana ngazo kodwa iqiniso ziyaziwa ngoba yilowo lalowo muntu ophilayo olesazela ngaphakathi kwakhe lobonayo ngamehlo ezwe ngendlebe uyabona ukuthi lokhu kayisikho ungathi yananzelela lapha into ekhulunywa ngabona kuze kube amahlandla amabili amathathu yindaba yamanga ukuthi abantu baphafuza amanga nje kube sengathi kakula lutho olwenzakeleyo umuntu engananzelele kubana amanga kalutho ukuthi ujuka amanga kala sisindo kala ndima kawala msoco aziphelela nje kucine kuvela obala kubana bekukhulunywa amanga singakhangela ngisho emagumeni abehlezi khona abantwana esibazeleyo amanga abanye ungathi bethweswa inkanda ngawo singathi yakhangela lalabo esihleli khona obaba labomama labo abanye ungathi vele baqhutshwa yiwo amanga enhlizweni zabo umuntu onjalo ogcwele ovacuza amanga nguyena lo otshiwo uyisaya ukuthi isandla sikaJehova sifinyeziwe uba singasindisi. abakholwa uJehova bangeke basindiswe ngombono wami nxa bevele bekhuluma amanga. Iqiniso liyamkhulula umuntu uJesu usho njalo. Yebo, kwesinye isikhathi iqiniso libuhlungu liyababa. Wena mntwana, wena baba, wena mama lapha egumeni, khuluma iqiniso ukuze izinto zilungiseke ngcono. Ungaqalisa egumeni lakwenu, lo Nkulunkulu nxa usuthandaza kuyo uza kulalela. Asikhulele. Baba Thixo engcweleni, umusa wakho lothando lwakho wakuhlale phezu kwethu. Silazi iqiniso, silihlukanise, lihlukane lathi. Sibulise sonke uze uNkulunkulu aze imithandazo yethu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo kuliviki uEzra Chisa Sibanda uxoxa lesiphathamandla seqembu lenguqu leHighlanders uSihlangu Dlodlo. Asizweni okuningi ngembali yakhe.
Umbangazitha uthi ulwazi lakhe ngezenguqu yilo olwenza wathola umsebenzi wokuphatha leli qembu avele azalwa elisekela. Waba umgcinidlalo weqembu leBantu Rovers, njalo wasebenza neChickenini, wabuya waya-ke khonangale uba nguNompembe uMatch Commissioner. Ulwazi lwezinguqu ulalo uDlodlo.
Ubora, ngilithande kusukela kudala, ngisupporta iqembu le-Highlanders, kodwa ngokuya kwesikhathi ukuthi ngingene kuma-formal structures ngiqale kuBantu Rovers, lapho engangingu-chairman khona ngaleso sikhathi, ngalowo mnyaka because I was chairman, ngangena kuma-elections awe-PSL ngaba ngu-secretary general. Ngangugruphu yokuqala eyiyo eyatshintsha i-constitution ye-PSL.
UDlodlo uthi ukuze ibhola leZimbabwe lithuthuke kumele kube nabakhokheli aboqotho njalo belolwazi.
Ibhola lethu lifuna ukuthi lizuze abakhokheli abacabanga in terms of profit making, ukuthi every move esiyenzayo ebhoreni kumele isinike inzuzo, kungabi inzuzo kuphela kodwa kube inzuzo ele-profit, ukwenzela ukuthi sanelise ukuthi siqhube inhlelo zebhora, ibhora lethu lingeyami kakhulu kuma-sponsors.
Uyaphambili uDlodlo esithi uhulumende labomansipala balomlando wokuthuthukisa umdlalo webhola.
Kuyini esikwenzayo as government and as local councils ukuthi siphakamisele ibhora phambili? Ama-city council la akhona kumele ngaba le-vote vele abalayo eyokunika ama-clubs ukuthi barane ibhora. I-government nayo yenze ngokufanayo ukuthi ama-clubs adlale kuse ibhora.
Uthi indlela yenhlanganiso yebhola yezifa la ye-PSL ezidwaze amaqembu enguqu amagabha avuzayo ngayo ibangela ukuthi umdlalo webhola ungathuthuki eZimbabwe.
Ozifa nabo-PSL ufica umuntu kuthiwa kule abantu aba-invete pitch kuthi i-fine $2,000. It's kimi ngibona ngani akuhambi kuhle. Ikuhle kumele abantu bafayine, but $2,000 yazi ukuthi eZimbabwe lapho ungabulala umuntu, hayi le fayini yangikhona mna ngikhola ukuthi iyafika kubo 2,000.
Umbakazitha uthi uzazama ngawo wonke amandla ukuthuthukisa iqembu le-Highlanders ukuze lizimele lingakhali ngemali. Ngingu-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 koBulawayo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Hayi, ungwenya lo okhulumayo samangwe ubaba kama-Twins eChivila laphana. Umkanamangwe, umkamandlovu, umkasikhathazile Ndlovu. Kuthi hayi, liphile-ke bantu abami, liphile. Ubaba ukhona, hhayi akulankinga, akulankinga bantu bami, nkosikazi, hhayi inkinga ayikho. Nguwe othandekayo kakhulu lapha kimi. Izihlobo zami zakhamizi zeChibila, ma singaqhubeka ngale ndlela bakithi, angiboni sisiba le-development. Isezandleni zethu, njalo ukuthuthuka esigabeni sethu kusezandleni zethu. Singathi sikhangelele ukansila ukuthi uzayenza i-development. As long as singabambananga laye bakithi angiboni ukuthi singaba le-development ekhona. Ngithi kini zakhamizi zeChibila, ngingumntanenu ngizalwa khona apho kini. 2028 hayi ngicela amavoti enu bakithi. Maningi amaphutha engiwabonileyo kathi sekhaya adinga ukubambana lokuthuthukisa isigaba. So ngicela amavoti enu bakithi. 2028 sindawonye esidiki njengomntanenu. Ngiyabenichallengana lo mjimbi ukansil.
27 ngithanda ukubana ngichayele ihlombe ngomsebenzi eliwuphetheyo, hayi liphethe umsebenzi omuhle ngendlela eqondile. Ngithanda ukubana esh ngithi ihulumende yeZimbabwe, ihulumende yeZANU-PF iphethe abantu ngocuku, ithwalise nzima amaZimbabweans, ithwele kanzima amaZimbabweans ngale ihulumende. So kudingakala ke maZimbabweans ukubana sibe ndawonye, sibe lombono munye, sizazi ukubana si le hulumende elocuku, si le hulumende engamthandi umuntu, sifisa ukubana le hulumende lekhona ibe ngeye ungananzelela konke okwenzakalayo sokungumnangagwa kuphela. Sikhangele imfanekiso siyibone eChina laphana, sibona umntanakhe enguye oku-forefront, okuyinto esimangalisa ukuthi ha siyi-tech shop yakwamnangagwa ilizwe. So ubuhlungu sibili, ama-ministers wona wodwa sebekwe phansi, sebengayimuva ngabantu nje abaphila ngokuncenga, abantu abaphila hayi hayi uNkulunkulu akasibone, uNkulunkulu akasinazelele lathi ubana hayi sesiphakathi kohlupho, akasikhiphe kulobunzima njengabantwana bakwa-Israyeli. Ngiyabonga, ngiyabonga maZimbabweans, asibe ndawonye.
Mthwakazi omhle, mthwakazi omhle, vuka njani basakazi bethu baka Studio 7. Ye hayi kubuhlungu kulaba abe-CCC, abantu ababotshiweyo bavalelwe kwesikhathi eside kangaka, bekhululwa kuthiwa akutholakali icala phakathi kwabo. Kodwa sibe sibezwa abantu bekhuluma bethi abantu abaphula umthetho kumele babotshwe njani njani, kukhulunywa izinto eziningi. Kodwa ma abantu bevalelwe kwesikhathi eside kangaka bengenacala, uzwa njani? Noma ungasiyena we-CCC, noma ungumuntu nje waseZimbabwe nje, uzwa njani ngabanye abantu abayenziwa into enje? Abantu beZANU-PF mabeke bebe nozwelo nezizalwane zaseZimbabwe, sibonisane ukuthi sonke siyizalwane zelizwe eliyi-1. Singasusa kuphela ingqondo naleyo ukuthi thina hayi thina yithi sibusayo, bese kungathi abanye abantu akuyibona abantu baseZimbabwe. Awukho umnotho ongakhula noma umbani umuntu ongabe investor abantu bakulelo lizwe noma leyo phathe busayo ihlukanisa izizalwane zalelo lizwe.
Studio 7, Studio 7, tshona njani? Hayi mina ntshonile. Ngiyacela lisikhuzele ubaba lo kuthiwa ngu-Andrew Stones Fund. Mangaka ama-industrialist aphuma ema-university every year. Kade sesithi abantu bayekele ukuyafundela ukwenzela omunye umuntu kuba ngama-accountant. Mangaka ama-industrialist ahlala ephuma ema-university lama-colleges la. Bezifundisa futhi kungelala ama-grants. Yonke into senza, yonke into zenzela, yonke into. Amazwe wonke abantwana bayanikwe izimali ama-grants yi-government. Bese bebhadala later, bezuza lama-scholarship, sebenzela omunye umuntu ukuthi yena adlasute, kakhangele izihlobo zakhe. Izihlobo zakhe zegazi zikhona zisebenzi, abalamsebenzi izihlobo zakhe, abantu bakhe. Uthi abantu bakhe baza yena ngafa bayasala bephila njani nxa bephila labantu abanjeya. Labana abantu base-government liyana ngokuthi bahlala bedliwe kodwa bengafuni ukusuka, besenza kwenkani bethwele izibhamu. Abantu abangena ngenkani kususela ngo-1980.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.